indaba eshubhayo izimoto eziningi zazihambe ebusuku njalo abantu behlanganisa impahla nabantu abahambayo and abanye bangikhona nxa betshayela izimota abananzi imithetho abantu bayahamba lesiqhubo esiningi abanye bayabe bedakiwe abanye bahlanganisa impahla lama-passengers yikho phela sithi thina singakayi ku-isa sihlangane labanikazi bezimota sihlangane sibambane labe-ministry of transport infrastructure development the Ministry of local government abe-Transport Council bona abaninikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke njalo izimota zabo zizabe zihamba emgaqweni zibe izinto ezifanelanga so yikho mina ngisithi abanikazi bezimota kumele batsho abakwenzayo atsho ukuthi bayakhuluma nxa singaye emgaqweni esikubonayo kuyathiyana
nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi
yimenira abatshayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic polisithi abatshayeli esilabo kulezi zinsuku bayabejahile nsuku zonke abananzi umthetho abananzi ama-passengers ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale right ukuthi bangangena emotweni umtshayeli kumele abaphathe kuhle kumele ahambe labo ngendlela lelani esithi thina promote road service
nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni siyake sizwe amapholisa esolwa lawo abanye besithi lina amapholisa lani lile mishikashika lilezimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu lingathini ngalokho
abantu baphonga ukukhuluma mthungameli thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga sibe lomapholisa owenza lokho esithi thina i-public safety vehicle business kumbe i-pirate taxis nxa kuyikuthi kulomapholisa olemota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika izulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo ngunyathi ngumthungameli kumbe ngu-blessing hatshi ukuphonga ukukhuluma iye iproblem ihlanganelayo kulezi insuku ukuthi abantu baphonga ukukhuluma singaye emgaqweni sithi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi abakhwanisi thina silo mthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxhosha emsebenzini njalo siyamhambisa ekhoti yikho phela sithi izulu kumele asitshele iqiniso hatshi ukuphonga ukukhuluma singela evidence
yebo iholiday ikhefu selidlulile kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona kuyini elingakutsho ebantwini
abatshayeli kumele babe ne-correct mindset abatshayeli kumele babe abantu labami esithi thina bahamba bele road safety consciousness nsuku zonke hatshi isikhathi se-easter isikhathi se-heros kumbe isikhathi se-chrismus because lingananzela umtshayeli yabe ephethe impilo impilo leyi kumele bayigcine njalo bona kumele babe leyathi thina i-road responsibility yikho thina njengeZimbabwe Republic Police lamanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Ministry of Transport le-Transport Council siyalokhenza lokani sithi thina ama-road safety campaign.